Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 19 kuNhlangula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
indaba yevotazo izadlala ihlupha ngoba ma ingachaswanga kuhle akutsho futhi ukuthi izeklabi right khona kuyana yikho ngoba umumo esikuwa ama-election ngumumo wokuxokozela. Akusathandi ukuthi kube lento ezingayenza ukuthi uxokozela lokho kugcine kusihlupha kusasa.
Inhlanganiso yezekhi ithi ugwalo lwamagama abalelungelo lokuvota olwe-voters roll oluhlelekileyo luzanikezwa amabandla ezombusazwe abaphumelele kuncintisa kukhetho kungelambadalo. Amalunga ebandla le-National Patriotic Front, NPF, asebiziwe emthethwandaba isetheswa icala lobudlwangudlwangu. Wezemidlalo, umncintiswano wenguqu wokudinga intshantsho zomhlaba jikelele uyindaba esegudwini kulezi nsuku kweleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abekhomishini ebona ngezokhetho abezekhi bathi ugwalo lwamagama abalelungelo lokuvota olwe-voters roll oluhlelekileyo luzanikezwa abamabandla ezombusazwe ngemva kokulotshwa kwamagama abaphumeleleyo ukuncintisa kukhetho oluzayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lingcazelo iza ngesikhathi uzulu labamabandla ezombusazwe bekhalaza ngokuphuza kwabezekhi ukutholisa abamabandla kanye lozulu i-voters roll, kodwa eyitholisa abakwamanye amazwe abanjengeBhilitani ngesikhatshana esifitshane. Umgcini sihlalo wezekhi uJustice Priscilla Chikumba uchasisa ukuthi umthetho uthini ngokutholakala kwe-voters roll.
I think in the next day or so you will see a list of all successfully nominated candidates presidential national.
Kusukwana ezilandelayo lizobona amagama labo abaphumelele ukwethula ingwalo zabo ku nominations court sebephuma kumaphephandaba kuleli ngoba umthetho usho njalo ukuba kumele sikwenze lokho. Umthetho uthi wona ekukhitshweni kwamagama labo abazoncintisa kukhetho kugwalo ndaba lwe government gazette kumele sibatholisele voters roll esiphelile njengokutsho umthetho.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi kusobala ukuba uzulu akazwisisi ngokumele kwenziwe ngabezekhi ukuthola lolo gwalo. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Jenesani Ntungagwa.
Okwakuqala mina ngingathi khona kungaba le nkinga ukuthi izekhi sigcina siyikhangela ngani kumbeni singathi elitist, kumbeni singathi inhlanganiso eyabantu abangafikelekiyo. Khona ma izekhi ekwenza kuliqiniso, ukubona kwami akula lutho olubi ngoba la isebenza lalabo abancithisayo ukuthi ibanike lelo ithuba le-information eyabiyiningi. Kodwa ke lakho sinanzelela ukuthi masiya kuma-election kwezinye isuku asithathi isikhathi ukukhangela izinto. Omunye lo munye usekhangelela ukuthi lami ngiyovotelwa. Sizathi seziphambili sithole ukuthi i-voters roll ibile nkinga zayo, kube nzima kumbeni kube yinto yokuphuza ukuthi inkinga lezi zikhulunywe.
Ubeka abezeki umlando uNtungagwa lokungatholisi ulwazi olwaneleyo phezu kwalolu daba.
Indaba ye-voters roll izadlala ihlupha ngoba ma ingachaswanga kuhle akutsho futhi ukuthi izeklabi right khona kuyana yikho ngoba umumo esikuwa ama-election ngumumo wokuxokozela. Akusathandi ukuthi kube lento ezingayenza ukuthi uxokozela lokho kugcine kusihlupha kusasa. Mina ukubona kwami indaba ye-voters roll ihlupha khonapho izekhi la kumele isebenze gadalala ukwedlula lakho kukhona.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo adaniswa ukuthi i-voters roll ikhanya itholwa lula ngabebandla elibusayo, kodwa abezekhi bona babangela ukuthi i-voters roll ehlelekileyo ayikabi khona. Ekhona etholwa nguzulu yiyona leyo alokhe besayisebenza ukukhipha konke okungamelanga kube khona. bathi abazayithola kungelanhlawulo ngabancintisayo kukhetho abalamagama ayabe eselotshwe kugwalo olwe Government Gazette. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Abazahlola ukhetho oluzayo bakhuthazwa ukuba baqhube umsebenzi ngendlela ezasuthisa amazwe wonke omhlaba kanye labantu baseZimbabwe bengayi emadolobheni kuphela kodwa lasemaphandleni lapho kuvame ukwephulwa umthetho lamalungelo abantu. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Izakhamizi ezikhulume lomsakazi weStudio 7 zithi abazahlola ukuqhutshwa kokhetho oluzayo bevela kwamanye amazwe kumele baqalise ukubuya khathesi elizweni njengoba ukhetho lungahlolwa ngenanga elilodwa. Umnumzana Thenisani Ntungagwa uthi abantu laba kumele babuye bezimele njalo bengabuyi bethi bazonceda iZANU-PF kumbe amabandla aphikisayo.
Ukubona kwami akungeke kwabalula ukuthi umuntu athi khona into zama-observer mission ziyahamba njani, kodwa bakhona okulula kibo ukuthi bebuye njengabe-European Union ngoba ama-officer babavele khonapha. Thina kaseko ku-Commonwealth, so angikhangeleli ukuthi singaba le-Commonwealth Observer Mission, kodwa i-SADC sonke siyayazi, i-AU sonke siyayazi. Ngingazi ukuthi nge-UN kugcina sokuye senzwa kanjani, kodwa ngamafitshane mina ngathi ama-observer missions lawa akumelanga ebuye ezolalela uhulumende, kumele ebuye ezolalela labo abancethisana kukhetho.
Umnumzana Ashley Fonye isakhamuzi saseHarare uthi okuqakathekileyo ukuthi abantu laba baqale umsebenzi khathesi ilanga lokhetho lingakafiki, ngoba bengahamba ngelanga lokuvota awasoze bakuqule lutho njengoba abantu bengabe besethusela kudala.
I think okuqakathekileyo ukuthi ama-observer ayenze khathesi ukuthi beqalise bemonitor the preconditions of the elections, because last time babehamba besiya observer kuphela, but then many things would have happened before people go and vote. So kuqakathekile ukuthi beqalise bebekwazi the environment, even the circumstances that are leading people to vote, the context endaweni yakhona, ngoba you find that in some regions uyaphongahambe observer but people already will be victimized.
Owayengumgcinisalo wekomishini yokhethwa ye-Independent Electoral Commission of South Africa osekungumanyano owe-SADC ebona ngezokhetho eZansi Afrika, unkosikazi Brigile Bam uthi kuyathokoza ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa unxuse abamazwe omhlaba ukuzohlola ukhetho njalo bazazama ukuthi baye lasemaphandleni.
Siyathemba ngempela ukuthi manje kulama-elections ezayo yonke into la eZimbabwe izakwenziwa ngendlela efanelekileyo, ngendlela yomthetho, abantu bangakhali ngezinto ngesikhathi sokuqala ebeze bahlupha. Sijabulela ke ukuthi into yokuqala nje ukuthi uhulumeni uvumile ukuthi abantu bangaphandle ama-observers makeze azobona ukuthi kwenzekani. Kuba ngesikhathi saphambili ugovernment walana ebengafuni ukuthi abantu beze lana bazobona ukuthi kwenzekani. Sina sihambanga kakhulu, ufuneka lezo zinto uphumele ngaphandle, ungahlalela ehotel, ungahlali la kuphela. Ufuna kodwa abantu sibabizile, sibuza bona abantu bala ekhaya libona abazi ngempela ukudlula thina.
Lokhu umnumzana Chauto Nyoni uthi kuzenza abantu babe lethemba kukhetho.
Ngibona ngani kungasiphathisa kuhle, ngoba nxa bengabakhona laba abantu ukuvoceka lokho kukhona kungaphela, kube clear ukuthi izinto zihamba njani.
Umnangagwa unxuse amazwe wonke alesifiso sezokubona ukhetho lwalo nyaka lokuqhutshwa okube ngokuqala ukuthi amanye amazwe anjengeBrithani lamanye akwinhlanganiso ye-European Union azokwenza lokhu ngemva kokuxabana lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Okwakhathesi abamanyano we-European Union yibo asebefikile. Amazwe amaningi afana nabo-America, Australia ne-China akhangele ukuthi azabuya ngensuku ezinhlutshwana ukuthi ukhetho luqhutshwe nomanje kule nkuthazo yokuthi ngabe babuya masinya. Ngimele iStudio 7 seHarare, nguGibson Bebe.
Amalunga lebandla le National Patriotic Front NPF asebiziwe emthethwandaba isethesa icala lokudlwangudlwangu. Amalunga lawa abikwa achaya umuyi umnumzana Makura Charumbira ema ofisini ezanu PF eDavisol. Wobulawayo ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Icala abaletheswayo babika balidala ngomnyaka ka-2016 umuyi uCharumbira esaphila kodwa alingenanga emthethwandaba ngenxa yokuthi ugwalo lwecala i-docket kwathiwa lusiwe eHarare. Abetheswa icala leli bathi ngesikhathi betshitsha emthethwandaba babesetheswa icala lokutshaya uCharumbira kodwa khathesi sebebhalelwe ukuthi icala labo ngelobudlwangudlwangu i-public violence. UCharumbira uze wabhubha icala leli lingathonisiswanga. Isimanga yikuthi ugwalo lwedocket soluvelile ngesikhathi abetheswa leli cala sebebhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka njalo basola ukuvelwa kwedocket leyi ngesikhathi somkhankaso. Omunye wababizwe emthethwandaba umnumzana Cosmas Ncube uthi uCharumbira wabamangalela batshitsha emthethwandaba baze badela.
Nayithe simtshayileyo satshitsha ekhothi satshitsha ekhothi istethi isitshela ukuthi idokhethi lihanjiswe eHarare kalikho. Sasizacina kuthiwa no lapha kukhanya ngani indaba yethu kayindawo sizabizwa ngama-summons. So then now into kade into esimangalisa ukuthi idokhethi lihamba njani eHarare thina silale yabe lilandana eHarare njalo why i-directive vele eHarare ngoba kathi sesibizwa sesisamoni ukuthi mhla ka-20 June siye e-court.
Omunye wabetheswa cala linye ngumnumzana Butholezwe Ngwenya. Ungwenya ukhala ngokuthi icala elibhaliweyo seliguqulwe ethi kukhanya icala labo elikhulu ngelokusuka kuzanu besiya ku-NPF.
Ekuqaleni bekuthiwa yi-assault against thini ukuthi satshaya uMakura Charumbira khathesi kubuye kusokubhale ukuthi sokuyi-public violence ngubani okutshintshayo njalo kutheni asisakwazi ukuthi ukusuka kuzanu PF sisiya ku-NPF i-National Patriotic Front licala yini.
Unkosikazi Hilda Ncube uthi ngelanga le-nomination court amalunga ezanu PF abatshela ukuthi bangaze babhalisele ukuncintisa abanye baza kuya ejele.
Singu-6 esethiswa icala leli akukatshintshi but into etshintshileyo licala then abanye bethu nxa sihamba phandle abavele nge-nomination kota abantu bezanu PF babesitshela ukuthi ninalifielda ama-candidates enu NPF but after nomination court bahambe ejele vele alisoze li-contest.
Abathathu laba balile ukuveza amalunga ezanu PF abethuseleyo ngelanga le-nomination court besithi besaba ukuhlukunyezwa kodwa bathembise ukubaveza emthethwandaba kusasa. Imizamo yokuxhumana legqwetha elibamelayo yehlule. Ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwethe connection namuhla sixoxa lamabandla atshiyeneyo ngamalungiselelo awo okhetho. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele ukuze silithinte lingene kuhlelo. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Ziyalandela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Xi Jinping wakwele China uthi ulethemba lokuthi ele North Korea lele Melika bazagcwalisa izithembiso azenza kusivumelwano. Amazwe la asilobe emhlanganweni wenkokheli yawo owenzelwe eSingapore. Uxi utsho la mazwe lapho esamukela umkhokheli wele North Korea uKim Jong-un kwele China. UZulu waseTurkey uyavota ngesonto kukhetho lokudinga umongameli. Zibikwa zindala zombili phakathi kukamongameli Recep Tayyip eleminyaka elichumi lesithupha esembusweni lo ebandla elikhulu eliphikisayo uMuharrem. Lamhla kweziphathelane lomnotho welizwe sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association kanye lelwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions yena osichasisela ngokuqansa kwentengo yempahla kanye lokuswelakala kwemali okulokho kuqhubeka elizweni.
Iqiniso yokuthi kwakathesi imali ivele iyahlupho ukuthi isihlupho edlula kuqala ngoba ungakhangela lapha emabhenki uyafika sokulesikhathi amabhenki aselesikhathi sokuthi ungavele ufike ekuseni abameli ibhenki izivale ngaekathiukuthi awu-12 anike izinamba ungajayinale inamba efikiwe ukuthi awu-12akusela mali uthi ngawusuqalapho kathesi abantu sebethiwabo ungcono abantu bathenge besebenze nale kuthiwa i-plastic money ezitolo lakho siba lohlupho okokuqala sunanzela ama-price asekhuphukile kathesi kula kuqala ama-price endala ekhuphukile ayatshiyana ungafika uthwele iyusa i-price yakhona iyehliye phansi ungafika uthwele ibhondi i-price yakhona iyabe isikhwelela nxa uthwele iyusa nxa ungafika uthwele irandi iyabe ingaphansi kwebhondi kancane kodwa iphezulu kweyusa nxa uthi uyaswayipa isikhathi esiningi iyabe kuyeqongileyo phezulu so ungananzeleli ukuthi asilasibe i-price eqondileyo abantu bezitolo indaba leyo ukuthi kuswayipe ngoba kuthiwa yi-pepa money njengoba yalethwa abantu baleke bengayihloniphi leyo nto abantu baleke befisa ukuthi ngabo uyakuthenga abantu sibile ngemali ebambekayo ikakhulu iyusa but iyusa khona isabonakali kwesikhathi uyenzakala ukuthi lamnqando leya mali ngeholo vele inyanga iyaphela ngayo ngebhenki ngoba ungaze ebhenki khonaphana ube le nhlanhla ukuthi ngawsusuyathola imali yakhona bafuka bakunelisaka lama-coins babe ngama-50 cents ama-20 cents 25 cents abangekuba nzima so uzananzela ukuthi abantu vele sebananzela ukuthi ebhenki akuncedi kakhulu at least indawo ebingcono ileyani i-ATM uyabusazi ukuthi uzathola at least imali ezwayo imali yephepha kodwa yikho lapho kuhlupho khonaphana ukuthi nxa ungafika uthole ukuthi vele isikhathi esiningi akubi le mali so sebahlala ukuthi abantu bangene phakathi bayedinga amatshe lawana khona but abantu ama-coins abawafuni uhulumente wayethembisa ukuthi kuzaba ngcono kodwa kusegcina uhulumende leso kumehlule
yena uhulumende wayethembisile njalo ukuthi uzananzelela ukuthi intengo yempahla iphonge ukukhuphuka nje mahlayana ayibisele phansi alikuboni konke lokho njalo alikaze lizame ukukhulumisana laye njengezakhamisi
uhulumende lomutsha lo ongenileyo kamnanka kule ngqenyeli isikhathi esininga sokukhuluma labantu kalaso ngoba abantu ngengathi ezijiyeneyo siyizakhamizi uthola abaye bengali beshisana bakhulume labo and iqiniso elikhona yokuthi hhayi intengo ukuthi ikhuphuke iye phansi akuvumi njalo okunye sekunanzelela okwenza intengo ehlala iphezulu ikuthi sibuswa ngabantu abangathi balokuganga okuthile phela iningi labo bona izitolo esithenga kizo athola ukuthi bona babantu abayiwo futhi abangama-ministers labasezikhundleni ezithile yibo futhi bona abangabanikazi bamashoplana esithenga kiwo so uzananzela kulokuganga okuthile ukuthi bafisa ukubana imali yabo ikhuphuke iye phezulu ngoba phela uhulumende lwane okamgaba ephumile kungenele obunangakho wananzelela kubuyele futhi abauthesefake cabinet yababisekanto abafana nayo bona besibaziyo ukuthi abantu kuyo balezitolo abalamabhizinesi akufanele sithengekiwo so lawa bafuna ukudla into enkulu yikudla balandaba labantu
izisebenzi-ke zithola njani iholo lazo
izisebenzi uhlupho lokuhola loku lukhona ungananzelela kuyimikhakha eminingi ezisebenzini uzananzela ukuthi okokuqala abantu abaningi amakhampani amaningi akukabi nelanga ukuthi umuntu ohola ngaleli langa asingaphei day yaziwayo imali iyadinga lapho ethiwa bekhona abantu bephonge ukuyinikwa okwesibili uzananzela ukuthi ezinye izisebenzi benjalo benikwa imali yakhona abanye banikwa imali yakhona ingagcwalanga yenyanga engxa yokuthi 50% abanye engxa yokuthiwe 80% alikuthwana amakhampani anika abantu imali ekwanileyo vele impilo yakhona inzima kodwa unjalo ukuthi usuthole imali njengoba ngikhuluma ngohlupho lemali uthi vele usufuna kuthesa ukuthi uchithe imali zakho phela singabantu abamnyama bonanzela sisemizi ngale khaya kule mali yawufuni ngawo uyayithola sibili njalo iyimali ukuthi la uthumele abantu abasekhaya bayisebenzi kuba nzima umuntu osekhaya ngiyamthumezela iplastic manje uyayisebenzana so izisebenzi aya kula nto enhle umuma omubi ama-price aqansa kodwa iholo lezisebenza aliyiphezulu kusegcekeni ukuthi hhayi uhulumende lo sibona ngathi lokwehluleka okuthile yikho sibili abantu nxa kusiya ngezisuza kule election abantu bebehamba sibilwe bakhabe funa ukuyavota belokuchunuka ukuthi hathi bo abantu laba bakhona ababusa abake bameceleni ukungena abanye abantu engxenye into zingaba ngcono ngoba abantu bathwele nzima ezimbabwe la
lo ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association kanye leZCTU sixoxelaye ekobulawayo
yebo 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 zwakakomuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ukhathi lethu ele VOA Ndebele.
Abazancintisa kukhetho baqhubeka ngemikhankaso yabo yokudinga usekelo endaweni ezithiyeneyo zelizwe bethembisa uzulu intuthuko nxa bethe banqoba. Omunye wabancintisayo laba ngunkosazana Perpetual Nomcebo Nleya webandla le-Alliance for National Salvation i-ANSA, yena odinga ukumela isigaba sebulili ma-West edalele ephalamente. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lo Manleya waqala ngokumbuza ukuthi kuyini okwenze wangena kulolu khetho.
Ngesifiso sokuthi ngibone i-youth iphatheke ezintweni ze-development lokukhuluma nge-gender based lokuthuthukisa isigaba sakithi kulili mawesi ngokuhambisa izikhalazo zabo-government. Ngibone kulama-challenges amaningi ekulili mawesi enjengokuthi kathesi amasela wonke ezinkomo agijimela ngapha kithi ekulili mawesi ngoba kuyindawo esekugcineni izikolo abantwana izikolo zikatshana bayenelisa ukuhamba esikolo kahle le-network yakhona ayibambi yonke amafoni amaradio silalela nzima inews amaklinikhi akatshana i-transport imigwaqo ushile sisele i-transport ngenxa yokuthi imigwaqo ushile intsha ikakhulu thina abafundileyo labo baswele ukuqhasha ngenxa yokuthi bazame uku-apply ama-intake bayathola kodwa ukuthi beqhashe ngapha kithi kukhanya kunzima nalabo abangafundanga bagcina sebeyenza izinto ezingasaqondanga ngenxa yokuthi isikolo sabe sikhatshana bengesenelisi ukuya esikolweni.
Lubhahe kanganani udubo lokusilela kwemisebenzi ikakhulu kwabasakhulayo khona ngapha?
Hayi vele kithi ngapha kunzima ukuthi abasakhulayo bethole imisebenzi. Ba-apply abatha ama-application abo mayizopho abahamba elobo ukuthi bephendula bagcina sebebona kungcono ukuthi bephandle kwamazwe and ngale phandle kwamazwe njengase-South Africa soku-overcrowded ukuthi bafike ngale bethole imisebenzi bayiswela begcina sebezenza izinto zokuganga amankazana sethengisa imizimba abafana sebeyenza ukutyo sesikhathi lokubona intsha ibuya ngobuningi sebevela phandle kwamazwe beyizidungu sebebuya bezongcwatshwa ngapha ngenxa yokuthi ngapha basele imisebenzi bedina besaphandle besasenza ukuganga futhi.
Balalela abantu abavotayo khona ngapho ebulilima West alubana bethe bakukhetha mazwi bani ongathanda ukubatshiyela wona?
Ma bengangikhetha amazwi engabatshela wona ukuthi ngingathembisa ukuthi ngithuthukise ama-problems abahlangana nawo njengokuthi ama-clinics njengapha kithi kulama-clinics asayakhiwa so ngingathembisa ukuthi engapheleliswa ama-clinics la njengeTokwana Mbimba Thukuru labadala bethole imali zabo ngendlela ama-link yezele development ema-resettlement nengikhuthaze labomama ukuthi bejoyine ama-club beyenze into zama-club kuze bekhone ukuzincedisa.
Lo ngunkosazana Perpetual Nomcebo Nleya owebandla le-Alliance for National Salvation njalo ozancintisa ukhetho lokudinga umeli webulilima West edalele ephalamende ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwaMakhulela 2. Lo ngumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Kusasa elemelika linanza ilanga lamalungelo eziphepheli ele World Refugee Day limanyene lamanye amazwe. Leli lilanga eliveza njalo indlela iziphepheli eziphila ngayo emhlabeni jikelele. Njalo balesineke baphinde bebonge amazwe abagcinileyo. Iziphepheli lezi zivela kunhlangothi zempilo ezitshiyeneyo. Abanye bazihambela bebodwa kukanti abanye balemuli. Abanye balenkolelo ezitshiyeneyo. Njalo kufunda kwabo kutshiyene. Kodwa ubudlelwano babo yikuthi bonke basuke ngokungathandi emazweni abo bevalekela udlakela ikakhulu olwamalwecatsha lona osoluthwalise amagabha avuzayo abesifazana labantwana. ngakho elemeli kancane naza ilanga leli liyaziqhenya ngokuthi liyabasiza laba bantu ngokuningi ukugoqela ezempila kahle kanye lamanzi ahlanzekileyo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo namhlanje umncintiswano wenguqu okudinga intshantsho zomhlaba jikelele uyindaba isegudini kulezi nsuku kweleZimbabwe kokuthi la maqembu aphatheke kumncintiswano walonyaka owe-ORAP zenzele Isuzu Champion Cup abebizwa ngamagama amazwe aphatheka kumdlalo yezizwe zomhlaba eqhutshelwe kweleRussia kulezi nsuku. Intathe yezindaba yethu Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ebizwa ngamagama amaqembu aphatheke kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwa kweRussia izikolo ezilithumi lesithupha ezisuka kweMandabeleni laseMkabazwe ebesithe gwaqa isikolo seGifford esedolobheni lakoBulawayo kumncintiswano walonyaka oweORAP zenzele Isuzu Champions Cup. Lo mncintiswano oseleminyaka emihlanu wasungulwayo uqoqa inhlanganiso yeORAP isebenzisana labeAuto World njalo kungenwa izikolo ezisemaphandleni. Omunye wabadlali ophatheke kulo mncintiswano uthi abaningulube uthe lo mncintiswano muhle ngoba usipha ithuba abantwana bemakhaya ukuba bebonwe ngamaqembu asemadolobheni.
Ya, so le lithuba elihle ukuthi maybe singabona amanye amaqembu asemathown that futhi sizodlala kule tournament.
Iqembu lamantombazana elemzimini High ebelibizwa ngegama elithiwa Mexico yilo elinqobe ukucelela besifazane ngemva kokuthayela emanama ebelibizwa ngegama elithi England kufinal njalo yilo ebelivele liphethe isicoco ngemva kokunqoba la kumncintiswano wanyakenye. Kucelela abafana kunqobe iqembu letongwe High elesaBay Bridge lona ebelibizwa ngegama elithi Spain kanti nyakenye bekunqobe iqembu leTsholotsho High. Ezinye izikolo eziphatheke kulo mncintiswano walonyaka kucelela abafana abaneminyaka engaphansi kwamajumi amabili ngezibalisa eseGifford High ebesibizwa ngegama elithi Egypt, esemabhikwa High ebesibizwa ngegama elithi Brazil, esenhlangano High ebesibizwa ngeArgentina, esetsholotsho High ebesibizwa Morocco, eseclog High ebesibizwa Tunisia, esesibomvu High ebesibizwa ngegama elithi Portugal kanye lesemanama High ebesibizwa ngegama elithi Russia. Kucelela amankazana aleminyaka engaphansi kwamashumi amabili amaqembu abebizwa ngokulandelayo. Iqembu leMalungutsi High belibizwa France, eleFatima High belibizwa Nigeria, elezwa ngendaba belibizwa Senegal, eleManama belibizwa ngegama elithi England, kuthi elePhashu belibizwa ngeGermany. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Nje siyamluma esithi singamandebele singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla leNational Patriotic Front NPF aseviziwe emthethwandaba esetheswa icala lobudlwangudlwangu kobulawayo. Inhlanganiso yeZEC ithi ugwalo lweVoters Roll oluhlelekileyo luzanikwa amabandla ezombusazwe ngemva kokulotshwa kwamagama abaphumelele kuncintiswa ukhetho. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.